ekhaya ngivela eLamtree eThekwane but ngikhule ngazalelwa ngakhulela kokulawayo but manje sasihamba isikolo ngazivala nqa umntana eKhalangwe yabona isikolo zivalwa sahamba lezi eMakhalangeni sibona isihlobo makhelwane so sikole nje sihamba back and forth between Bulawayo and Plumtree and then of course our boarding school sesingane sesikhulele
wasusiza ngapha kwele Melika kuyini okwakuletha ngapha njalo wabuya nini
Sabeya ngo 2000 I think I've lapha na general isikhathi sangkhona abantu nje kwakungani sokushishinika ekhaya ngaleso kwasokulo kuhamba hamba okuthize sasike sazama-zama you know coming out of college ukucabanga ukuthi sizayenzani bekhuthelela ukuyenza lokhu nalokhu ekhaya but kwakungani kwezinto kwangikhona kakuhambi ngendlela esasifuna uhambe ngayo sacabanga ukuthi hayi ngcono sizozama ukuphuma siye esikolo siyezama ukudinga lawo ma-masters ngangifunde lo mngani wami wayengu-American Mr. Yvette ngo-2004 so nguye owasincedisayo ukubuya ngapha
wabuya lo mdeni wakho
ngase
neso sikhathi lalile abantwana
sasilo mntwana yedwa but hayi umntwana wasala ekhaya because I mean isikhathi sangikhona mina ekhaya sasithanda nje ekhaya kwakungani ukucabanga ukuthi sihambe phambili endaweni esingayaziyo sihambele umntwana so umntwana wasala sasesibuya sibodwa ukuthi siqale sizobona ukuthi kunjani
ngithe selifikile kwino elakuthola kunzima ngempilo yangapha
awakunzima mina engikukhumbulayo kwakunzima sibile kakhulu yisizungu I don't think ukuthi anything nje yayisilungiselela ukuthi ukuza kanjani ukuba yini lotho thina sifika sase-New York so owungelala muntu oyedwa omaziyo indawo yesikolo mina ngesikhathi sangikhona ngangisakhangele bekuzenine e-Canada sasesizama nje ukudinga ngapha but hayi isizungu sasesibulala e-New York up until omunye umngani wethu wazi wathi buyanini e-Indianapolis Indianapolis yayilamazimbabwe kwenza amaningi so Indianapolis wasiya ngoba kwasekuvele sokule community and abantu babencedisana i-information indawo zesikolo landani hayi impilo yethu yabangcono kakhulu sesise-Indiana because langama-weekends amazimbabweni sasihlangana even sesingama-international students sasihlangana so kwakule support family izinto that were going through you know socially i-support yangkhona yayisikhona so i-Indiana plus yayile quality of life in the percentage wise
kuqakathekile ukube livakatshelana njengabantu abavela ndawonye
ngithi mina vele lakathe sikuya kungimangalise nxa abantu ngiyazi ukuthi abantu ekuphileni lapha abantu bayakhuba nalanilani but hayi mina ama-Zimbabweans angikhole ukuthi engingafuni ukuhlala lapho ngela ama-Zimbabweans khona sekule total I think sesizungu sangikhona lokujoka impilo kungangibulala
lithe seliqede ubufunda lapha selenza ama-masters kwaba lula yini ukuthola imisebenzi
yazi i-Indianapolis yabangani iyakhathaza kwakuhluka naye ukuthi indawo zingaba zincane I think abantu abaqhatshayo bayakhetha so mina kwakulula for I think ukuthi like ukuthi ungene safika sangena lula but ngoba sesiphiwe izibindi ngabanye abavele sebekhona right nakusikhathazanga ukuthi singene ku-accounting vele sifika sahle safika sangena kwakusathiwa i-accountants on call Agilon Finance sahle savela safika sangena sayasebenzela ama-insurance company
liphila ngani njalo kuyaphileka yini ngomsebenzi eliwenzayo lapha eMelika
uyaphileka because ngisesesikolo kwakulula ukuthi ngapha ngisesikolo ngapha ngiyenza am-temp work ngoba i-temp work lakho yayikunika i-freedom ukuthi ukubona-bona ama-corporate environments ahlukeneyo but isikolo sasuka sadura siqale sasihambe isikolo sonke lo mkami ngesikhathi at the same time but yeyi i-school fees ukuze imali esasikukubambanisele kwasongani sokuthi lati liyasebenza lisevi kwakuthiwa up masinyane so kwagcina mina sengiqhubeka yena esinambijana but sena wahle wangena ku-professional like real estate accounting so nguye owancedayo sengiqede lami ukuthi angifundise real estate accounting so sengiyi-interviewer for a professional job I interviewed for a real estate accounting job.